ngapha umumo kawukabi kahle ngoba every day usukusela mhlana okuya namhla ka 1 sithi ntambama kwangukhona amasotsha akhona every day emalokishini etshaya abantu ababonakala bezihambela.
Kodwa lamhla singathi kuyafanana yini la izolo?
Right, izolo vele kutshayiwe abantu emabhawa ezitridini abaphungu bonakala bephungu ihambela okutho ukuthi kade sawusakhululekanga ukubonakala uhamba as from 6 o'clock. As long ilanga seliphumile akuba yikinga. Kinga iqalisela ngo-6 o'clock sokufika ntambama. Every day.
Liyezwa yini izizathu lokuthi kungani kusenziwa njalo?
Yeah, isizathu sabo bathi bona bacabangela ukuthi lina lingaba ngabantu abazavanga ukuthi kube lodlakela otherwise likonona ngendaba za-election ubuphama akwenzileyo. Abantu lakathi besesaba bayasaba bakakhululeki ukuthi kanti lokhu kuzaphela nini. Uthi siziphilele njengendlela kade siziphilela ngayo ama-action lawa angakabi khona ngoba sokufikile kwadlula asilani lakho lokhu kunye okwenzakalayo okwethu esakwenzayo yikuzivotela ukuvotela umuntu esifunayo.
Laba ababotshiweyo-ke selike lababona njalo kwenzakalani?
Kukhanya kulabantu abaningi ababotshiweyo labantu abangenelwa ezindlini becatshanyela ukuthi ngabantu ababekhona. Akade khonapha sizongisuka ukuthatha omunye wangukhona akade lake ethathwe izolo bambisa bathi bona bayambona namhlanje ekuseni sasesihamba khona ngale lama-human rights lawyers wayophenduka wakhanya ukuthi ubone abangazathi baningi labo abathathwa ezindaweni ezithiyeneyo abathanyela ukuthi yibanye ngabanye sebenza kulo i-demonstration eyayenzakalayo insuku eziphelileyo mhla ka-1. Igwetwa elihambileyo namhlanje lalo kulenzele kwaba kade lingazi lona ukuthi kulabantu vele abantu baningi abakhona ngale lekade lihambe lihambela lo muntu osephumileyo